umthetho ndaba lo uthi ababili laba kumele bakhulule namhlanje inkantolo yeSiphuruphi Maximum Prison lapho abavalelwa kusukela ngomnyaka ka-2012 baze bagwetshwa ngomnyaka ka-2016. Amagcotha amele ababili laba abengaphansi kwenhlanganiso yamagcotha alwela ilungelo likazulu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Amagcotha la agoqela unkosikazi Beatrice Mthethwa, lomnumzana Charles Gwaramba ndawonye lomnumzana Gift Mthisi. Isinqumo esethulwe ngabahluleli abathi uRita Makarau, Susan Gwaunza, Susan Mavangira siveze ukuba isigwebo abasithiwayo sibekwe eceleni lokuba akula bufakazi bokuthi yibo ababulala ipholisa leli uInspector Petros Mutesa. Ababili laba babebotshwe bebane lonkosazana Yvonne Msarurwa owakhululwa ngomnyaka ka-2018 phansi kohlelo lukahulumende olwaxolela izibotshwa zesifazane. Owesine uPhineas Ntarikwa wabhubha esesitokisini. Lokhu kujabulisa abaningi ababandla isikhulumeni se-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Uwitness Dube yena othi ukubotshwa kwabo kokungamelanga kwenzakale.
Njengebandla siyakwamukela ukukhululwa kuka Last Mayenga Hama Lutunga Mirai Madzokere. Icala labo ababelethiswa lalisukele eziphithiphithini zepolitiki. Icala lelo kalizange liphathwe ngendlela elungileyo, akuzange kuphume lonke iqiniso ngalokho okwenzakalayo. Ngakho silusizi kakhulu kumuli eyalahlekelwayo pholisa lelo elaswelakalayo ngaleso sikhathi kusenzakala lezo ziphithiphithi.
Lokhu kusekelwe ngummeli weWange Central engweMDC Alliance umnumzana Daniel Molokele.
Siyajabula ukuba iSupreme Court of Zimbabwe yehlise isigobo sokukhulula uLast Mayenga Hama loThungamirayi Madzokere. Siyabonga kakhulu bonke abasebenze gadalala iminyaka yonke leyo ukuthini uLast Mayenga Hama loThungamirayi Madzokere baphume ejele.
Olula amalungelo oluntu umnumzana Pride base uhulumende emthethondaba babhadalwe imali yokubotshelwa amanga.
Ukukhutshwa entolongweni kukaLast Mayenga Hama loThungamirayi Madzokere into ejabulisa kakhulu ngoba besinile isikhathi eside kakhulu besesikhurubhi lapho ebeqinenelwa icala lokuthi babulala ipolisi, icala lamanga nje ngoba into leyo bengayenzanga bekungelayo i-evidence etshengisela ukuthi lelo cala baliyenza. Kodwa-ke sibone behlala isikhathi eside kakhulu esingathula 8 years belokho besentolongweni ngoba amadale bengafuni ukuthi indaba yabo izwile izwakale, iqiniso izwakala nje kathesi lapho sebekhuluma ukuthi hhayi abantu abalacala sikhangelela ukuthi labo bengaphuma lapha entolongweni kumele besuke i-government sibilethi hayi kumele bebhadale imali ukuhlala kwakwenza ejele ngoba hathi bekungela sizathu.
Loba nje kubufakazi babucaca ukuba ababili laba ngabalacala. Okwazisa ubuhlungu yikuthi umthethwandaba we-High Court wabafumana bele cala. Okwadanisa uLast Mayenga Hama yikuthi ngelanga okwenzakala khona udaba lolu lwenyi e-United International Family Church ekhokhelwa ngumfundisi Magandiwa wakhipha ubufakazi bomfanekiso kamabonakude kodwa wabuzange kumsize. Umsaruwa wathi ekhululwe waya kubandla le-MDCT esithi ibandla le-MDC Alliance lalingabananzi besejele. Umbuzo osukhona ngothi ababili laba bazawuya kuliphi ibandla njengoba bavalelwa ejele ibandla lingakadabuki phakathi. Ngimele iSigwe 7 News eHarare, ngimlondolozi Ndlovu.